sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ufuna ukuthi sikubone kahle sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma le ndaba ezinjalo ukuthi yena nxa ama journalists engayo lokhu ehlukumeza ukuze bamangale esifuna sikubone ukuthi ama police azagcina na umthetho.
Intatheli zindaba zitshengisele eHarare zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa kwazo zisemsebenzini.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened.
Besilokhe sithiye indlebe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okukodwa kokubili kwenzakale.
Abalwa impi yenkululeko bathi akabotshwe umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe njalo axotshwe lasebandleni kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe ozamelama athathe isikhundla sakhe. Amapholisa abehamba lesikhonzi somthethwandaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla achitha umhlangano wedale leNational Council. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba edolobheni leHarare lamhlanje zitshengisele zizivale imlomo zafola zilubhekise enkambeni yamapholisa eHarare Central Police zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa lapho ziqhuba umsebenzi ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuhlukumezwa lokutshaywa kabuhlungu kwentatheli ezintathu izolo ezivalisa uObey Manaiti, uAbigail Matsikidze othatha imifanekiso, uShepard Tozwireva kanye lobetshayela imota uRafael Phiri. Abane laba bacine sebekhululwa ngemva kokumelwa ligqwetha unkosikazi kuziwa kwashe Ngodza wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Intatheli zindaba uBlessed Mhlanga osebenzela iphephandaba leNewsday lokhangelelwe ukuba nguye ozokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba esanda kubunjwa eYoung Journalists Association YOJA. UPhilimon Jambaya yibo abaphiwe umsebenzi wokuyakhulumisana lamapholisa. Umhlanga ulandisa okunye kwalokho okuxoxisanwe ngakho kulo mhlangano lamapholisa enkambeni yeHarare Central Police Station.
We expressed our dissatisfaction and we were clear that
sitshengise ukukhonona kwethu, sacaca ekuthini singajajuliswa ekuhlukumezwa kwentatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
Lumhlangano ungenwe njalo ligqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, uMnumzana Farah Inende.
They did meet with Inspector Buru, and I'm sure he made concessions that
banelise ukukhulumisana lo Inspector Ziburubudu ongakulandulanga ukuba okwenzakale izolo lapho kutshawe khona uObey Manaiti kube liphutha.
Okhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo weYoja uMnumzana Mlondolozi Ndlovu ube khona laye kulokhu kutshengisela.
Okuqakathekileyo esiyabenza ukuthi ukuqakathekisa ukuthi ke sikhuthaza amapolisa ukubana agcine ke umthetho abe kwazi ukuthi ama-journalist ngabantu abenza imisebenzi yabo bengathandi lokuthi basekela lithi bandla ngabantu ababesemsebenzini nje esikubone namhla kwenze ngamazintathelo ezindaba kuhle ngoba kutshengise kulethe umbiko ukuthi hhayi njengentathelo ezindaba ngasithokozi ngendlela esiphathwa ngayo nxa siphatha umsebenzi wethu ngoba thina umsebenzi wethu kasilocala ukubhala izindaba lokuba zintathele asilo.
UNdlovu uthi osekukhangelelwe intathelo izindaba yikubona ukuba kuzoba le nguquko na kundlela amapolisa aziphatha ngayo lapho ezibona ziqhuba umsebenzi wazo.
Sifuna ukuthi sikubone kathi sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma le ntathelo izindaba ukuthi yena nxa ama-journalist engala lokhu ehlukumeza kufuze bamangale. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi amapolisa azagcina na umthetho ngendlela u-inspector akutsho ngayo. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi bengapheleli kuphele ukuthi hayi nxa sisiyahlangana labo besitshele bona ukuthi bazagcina umthetho. Kufuze ukuthi nxa sokusenzakala sikubone lokhu kusima lomkhuba wamapolisa obana abantu bayachaywa ama-journalist achaywa esenzimsebenzi. Yikuthi sikhole ukuthi ngiqiniso bayenza umsebenzi wabo kulokuthi bebesitshela ezinye izinto kwesinye isikhathi bephinde babuye besitshaya.
Ekhulumisana lentathelo izindaba ngemva komhlangano labekade bekhethwe ukuyazimela u-inspector Ziburubudu uthembise ukuba kuzamele kube lo mhlangano kuxoxisanwe ngokusebenza kwenhlangothi zombili kubonisanwe njalo lalapho amaqembu omabili aphosisa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abalwa impi yenkululeko bathi umkamongameli inkosikazi Grace Mugabe kaxotshwe ebandleni njalo lase kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe igama lalo okumele athathe isikhundla sakhe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare Club, unobhala jikelele wabalwa impi yenkululeko, umnumzana Victor Matemadanda, uthi inkulumo kankosikazi Mugabe kuliphupho akutshoyo, kungeke kwenzakala besawadla amabele.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened. Riot
besilokhe sithiye izibe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okuwodwa kokubili kwenzakale. Okokuqala, umkamongameli kumele abotshwe kumbe liguqulwe inyathelo elathathwa ukuxotshwa ebandleni kwabagcina isihlalo bezigaba eziyisikhombisa bohlangothi lwabasakhulayo kanye lathi.
UMathimadanda uthi abasoke bavumele ubukhokheli bakuleli bube ngobomndeni ngoba kungayisikho owayelwa empini. Inkokheli kumele zikhethwe ngabantu, hathi okuthiwo nkosikazi Mugabe labamsekelayo. Okungumbono osekelwe ngomunye wabalwa impi yenkululeko, umnumzana Thawanda Chipato, okhuthaza uZulu ukuba akangathuli nje esekela inkokheli isenza santando.
Lolu daba lolu asilodaba lwama-Ovid, ludaba lwamaZimbabwezi olukamthwakazi, izwe likamambo likamzilikazi, the whole of this country. That's a national agenda. It's not about war veterans. And uZulu kakhuluma akufunayo. Umuntu ukhethwa ngubani? UZulu. Umuntu ukhethwa nguZulu. UZimbabwe uzakhuluma iagenda yakhe. Asinikwa agenda umuntu oyi-one, iagenda ngeyethu thina njengezwe. Sizadila ngakho njengezwe. This is not a single any particular issue. It's a Zimbabwean issue.
Abalwa impi yenkululeko bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe amanyane asebenze ndawonye ukulwisana lemizamo yenkokheli yeZANU-PF esifuna ukwenza okuphambana lokufunwa ngabanengi. Bathi makungakhanyelwa ezamabandla ombusazwe kodwa injongo yokwakha ilizwe atsho akufunayo. Bayemba phansi ukuba lokho okuthiwo ngumkamongameli Robert Mugabe kungasoze kwenzakala ngoba kuphambana lesisekelo sombuso kanye lezivumelwano ezenziwa ngesikhathi kuliwa impi ezazisitsho ukuba ubukhokheli budedelanwa kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhe sikudaba lunye amazwi omkhokheli wohlangothi lwabesifazane kubandla leZANU-PF unkosikazi Grace Mgabe emukelwe ngembono ehlukeneyo nguZulu wakoBulawayo. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ekhonale koBulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye besekela unkosikazi Mgabe, abanye njalo bemsola ukuthi uchoni sibisibili. Omunye wabamukele ngensolo amazwi kamongameli ngumnumzana Thomas Sithole ethi ngensuku zalamuhla abakhangelelanga ukuthi abantu bakhethwele inkokheli.
Njengezizalwane zaseZimbabwe besingakhangelelanga ukuthi ngalezi nsuku kube kubhekwa abantu abakhethwa ngulowo sesihlalweni. Besifuna ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithole ithuba zokuthi zizikhethele loba kumbe kuliphi ibandla lowo ababona ngani nguye ofanele ukuthi bakhokhele. Sesasuka esikhathini esayizo lapha umuntu obebusa ubetshela omunye kungazange kube ngabantu ababulawulayo.
Kuthi umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu utheleyo yinto abayivumelanayo kubandla elibusayo njalo bazayenza bengelamehlo alenhloni umhlaba ubhekile.
Into abayivumela ngo-2014 lapho abafaka umgabo ubanekwe ngupresident wakhetha o-vice president.
Umnumzana Maphosa ugcizelele uFuzwayo ethi lokhu kuyatshengisa ukuba ibandla elibusayo libusa ngobungane njalo sebejonge ukudingela unkosikazi Grace isikhundla.
Thina sesilinde ukubona ukuthi uzaxoshwa yini uGrace kumbe kuzaba lama demonstrations yini ngemva kwenkulumo yakhe. Njengoba sike sabona ngaphambilini bonke abakhulume ngendlela akhulume ngayo izolo, abanye baxotshiwe deletes kunguchinga bake bazama umlala ukuthi bexotshise beprotest bemxotshise kwayehlula nje.
Osakhulayo unkosikazi Nozipho Moyo uthe iyadanisa inkulumo kankosikazi Mgabe kodwa ubona angathi bavele bavumelana ngendlini lomkakhe ukuthi akhulume leyo nkulumo.
Okwakuqala lokhu kutshengisela ukuthi ama-democratic processes ukuthi abantu bekhethe akukho. Kanti engavele umgabe ethi kuza khuthula ngumkakhe loba ngumkhwenyana wakhe lokabhona sizakuya ngayo. So mina into le ngibonga lokokuqala bathelene besuka ukuthi hayi mngani hambe ukuthi so that people are prepared to know ukuthi usuccessor uzakhokhela ngubani.
Izizalwane zeZimbabwe ziphakathi kwetshe lembokodo azisakwazi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba amabandla ezombusazwe ayadonselana umbuso ngenkulumo ezilakho ukuphambanisa ukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokuxoxozela okusebandleni leZANU-PF kulandela amazwi kankosikazi Grace Mgabe awukuthi umongameli Mgabe kumele akhethe ozamelama. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale leSenate lakwele Melika lehlulekile ukuvumelana ukwesulwa komthetho oweAffordable Act owaziwa njalo ngokuthi yiObamacare. Amalunga ebandla lama Republicans abalisa umnumzana John McCain oweArizona, unkosikazi Lisa Murkowski oweAlaska, lonkosikazi Susan Collins oweMaine bavote bekucele lebandla eliphikisayo elama Democrats ngamavoti ayi 49 ehlukana lawe 51 okuhle kwenza ama Republicans ehluleke ukuqhubeka ngaleli nyathelo lokwesula lomthetho. Umongameli Donald Trump uhle waya enkundleni yeTwitter esola leli nyathelo. Kubikwa kungela kugxokozela, udlakela loba umsindo ekukhankaseleni ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lePhalamende kwele Rwanda okungajayelekanga ezwekazi leAfrika. ukhetho lweRwanda lwenziwa ngolwesihlanu oluzayo mhla ka4 ngoNcwabakazi. Amapolisa kade ehlomile ehamba lesikhonzi somthethwandaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla lokuchitha umhlangano wedale leNational Council. Umhlangano lo ugcine usenzelwa emzini womkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai lapho okuvunyelenwe indaba ezijeneyo ezimqoka ezibalisa ukubunjwa komanyana komanyano ozathiwa MDC Alliance. Impahla ethethweyo ilandela isinqumo esathathwa ngumthethwandaba phezu kwesinye isisebenzi sebandla esasaloludaba ngenxa yokungaphiwa iholo okwenyanga ezimbalwa. Umthethwandaba wathi kumele lesi sisebenzi siphiwe imali ngamadolazi inkulungwane ezilikhulu $108,000. Isinqumo sokubumba umanyano siza kuba lamabandla abalisa leMDC ekhokhelwa uMnumzana Walshman Ncube, iPeople's Democratic Party ekhokhelwa uMnumzana Tendai Biti, lebandla elikhokhelwa uMnumzana Jacob Ngarivume eleTransform Zimbabwe. Lanxa leNational People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru lalobelana isivumelwano leMDCT, akwazakali ukuthi liza kuba khona yini kumanyano lo. Ngoba uMjuru laye ufuna ukukhokhela umanyano lo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kanje ebandla leMDC namhlanje umkhokheli wethu baba uTsvangirai wezizwe umhlangano oweNational Council eyiyo ikomiti ephuma lezinqumo esizazenza kumphakathi kulokuvunyelwana ukuthi kulomunye umanyano phakathi kwamabandla aphikisayo. So kulelanga eselifakiwe ukuthi sizahlangana njengamabandla aphikisayo bese kusayina lezo zivumelano ukuthi sizasebenzelana njani njalo sizahambisana njani. So sezamelela lelo langa yikho lapha sokuzakhelwa-ke umphakathi ukuthi amabandla la aphikisayo umonyane lo sebevumelene ukuthi bazasebenzisana njalo.
Siyabona ukubana amapholisa avuke egqagqele amahofisi namhlanje. Kungakuyikuthi belilo mhlangano lo oqakathekileyo kumbe baqinisile lokhu abakwenzileyo okokuthatha impahla?
Bebesenzela ukuthi singanelisi ukuba lomhlangano wethu sephuke, kambe nanxa kuyikuthi kule daba olunjalo luze luvungane mhlana wenanga egqakatheke kangaka yokuthi siqukaxuke ukuthi umonyane lo sizawenza kanjani. So izani iyakhombisa ukuthi ethukile ukuthi udaba lomonyane ongane luhambela phambili khona kalucabanga ukuthi bazaludiliza. So izidingo zindlela zokuthi singanelisi futhi sihlale phansi hlanganisa amakhanda sicazulule okubuka umunyethwe ngobaba uTsvangirai ngoba nguye okhuluma namanye amabandla esezezasisa ukuthi bavumeleleni. Kodwa hhayi sehlulekile lanxa bengenile bakuthi impahla zethu lelo daba sizakuyahlangana labo emakhoti ukuthi sibone kanti indaba yankhona bavele bazelela yongaphi njalo yindlela yokuthi basithukulise ukuthi sesisake sezelekesenokuzinzi.
Lo-ke nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lweMDCT. UMnumzana Morgan Tsvangirai ubikwa esithi yena akusoze kwaba lokhetho lwama-primaries lokudinga abamela ibandla lakhe kukhetho lomnyaka ozayo, esithi amalunga eSenate azazikhethela yena kuluhlu azaluphiwa okungamazwi asejiyene iningi labantu belokusola okukhulu. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo ekwobulawayo.
IZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho kumnyaka ozayo lokukhetha umongameli, amalunga edale lephalamende leSenate, njalo amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela lolukhetho kunye lokubona ukuba ngobani abazabamela ekhethweni. Kungalesi sikhathi umkhokheli we-MDCT eseyethule umbiko wakhe wokuthi akusoke kwaba lokhetho lwama-primaries ebandleni lakhe, njalo lamalunga aza kuya edale le-senate uzazikhethela. Ulwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaTswangirai ayimangalisi ngoba kunyanga ezedlule ukhethe abasekeli bakhe ababili kungayiwanga ekhethweni, njalo ukwenza kwakhe sekusephula umbuso wezifiso zikaZulu owedemokrasi.
Silokudana okumangalisayo ukuthi ibandla elithi lona limela amalungelo abantu yilo eselifuna ukuthatha lawo malungelo abantu awukuthi bephatheke ekhethweni ngokuthi inkokheli ziimpozwe ebantwini abantu kungayisibo abazikhethileyo. Kodwa kakusimangalisi ngenxa yokuthi vele ungakhangela ibandla leli lama-vice president amabili elaya impozwe ebantwini bengazange beyekhethweni, abazange beye ku-Congress. Yikho ma futhi sebekhuluma lokhu kuyatshengisa ukuthi leli bandla vele lona kalizimise elanga ukuthi libe lokho esikuthi yi-democratic alternative elizweni laseZimbabwe.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lo Sithole ethi kuvele kuyinhlala yenza kubandla le-MDCT ukukhethela abantu inkokheli.
Isizathu esikhulu salokhu ikubana uTswangirai enelise ukuyimpoza ama-candidates ezigabeni njengalokhu abajale ukuyenza. So namhla masikhuphe ama-primary siyakwenza santando. Abantu bahlale bekhuluma bethi umuntu lo uTswangirai udlula umgabe nge-dictatorship. Lokhu asekwenzile kuyakonfirma nje ikugcwalisela nje inkulumo ehlalise ebantwini.
Isikhulumi se-MDCT umnumzana Obedi Gutu ulandule ukuthi ibandla lakhe kalisoze lenze ukhetho lwama-primaries, ngakho-ke lizakwenza ukhetho lokukhetha inkokheli ezabamela kukhetho lomnyaka ozayo, njalo sekuseduze uZulu uzakwaziswa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo, umncintiswano wenguqu oyeSuper Power Cup wona ozadlalwa ngamaqembu amane aweZimbabwe laweBotswana wethulwe kuZulu okusemthethweni lamhlanje edolobheni lakoBulawayo. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Umncintiswano weSuper Power Cup uqoqwe inhlanganiso yeJoy Foundation, njalo uzanjelwa ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe athi ele Dynamos lele Highlanders, kanye lamabili awaseBotswana abalisa iMotshwedi Sander Chiefs kanye leTafic. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoy Foundation uJoyce Teddy uthi injongo yale midlalo ngeyokudinga imali yokwakha indawo ezokudlalela imidlalo etshiyeneyo kulumkhono wezwekazi lase-Africa. Uthe baqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezemidlalo emalokitshini kweleBotswana kanye laselokitshini laseSoweto kwele-South Africa, njalo bakhangelele kuba umnyaka uthi usiyaphela sebengenile nasemalokitshini kweleZimbabwe. USitsedi uthi yena iqembu le-Highlanders le-Dynamos bawameme ngoba engamaqembu alandelwa ngabantu abaningi kweleBotswana.
Kwelakithi eBotswana iqembu le-Dynamos lele-Highlanders ngamaqembu amakhulu, yikho-ke silethemba elokuba amaqembu akithi azofunda okuthile kiwo.
Le midlalo ihlelwe ukuba idlalelwe edolobheni le-Francistown ngempela vika 19-20 Ncwabakazi, njalo iqembu le-Highlanders lizadibana nele-Motshwedi Sander Chiefs, kuthi ele-Dynamos lizanqikilana nele-Tafic ukuthi azaphumelela azadibana ku-final. Kule nhlelo ezokuthi abalandeli kube yibo abakhetha abadlali abaqala ukudlala, njengalokho kwenziwa kunkezu ye-Carling Black Label lapho abalandeli abamaqembu athi ele-Kaizer Chiefs kanye lele-Orlando Pirates okuyiba abavota bekhetha abadlali abafuna bebamele. USitsedi uthi amaqembu wonke azaphatheka kumidlalo yalonyaka azathola inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu zamapula, kuthi abadlali bazathola inkulungwane ezinhlanu zamapula ngamunye. Le mali izahle iphiwe amaqembu labadlali bengakayi kuyaphatheka kumncintiswano we-Super Power Cup. Kubalekelwa lokho kwenzakala ngomnyaka ka-2012 lapho amaqembu akweleBotswana aphatheka kuwo athwala khona nzima ukuthola imfanelo zawo. Sikhangele ukuba imidlalo yesigaba se-CAS Lila Premier Soccer League izadlalwa njani kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBantu Rovers lizemukela leFC Platinum ngaseLuveve. Iqembu leCholocho lizadlala leHowmine ngaseDulivazimu. Iqembu leZPC Kariba lizemukela leYada ngaseNyamunga. Kuthi iqembu leHarare City lizadlala leCapes United ngaseRufaro. Ngesonto iqembu leShapane Mine lizemukela leHighlanders ngaseMaclass. LeDynamos lizadlala leTriangle ngaseRufaro. LeChicken Indies lizemukela leBulawayo City eLuveve. Iqembu leChapungu lizadlala leBlack Rhinos ngaseAscott. Uthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizancikilana leLewange ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday. Namhlanje ku Woza Friday sihamba lo mduduzi Golide, yena osethule idlalade lakhe elitsha ebambisane loTony Nduna Sibanda. Asizweni umntungameli Nkomo esethulela lolu daba.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili njalo lilesihloko esithi Ukwelikude featuring iBhencane Lami. Le yiyo ethi Ukwelikude lapho uGolide aqhubeka ekhumbula unina osowadlula kulumhlaba njengakwamanye amadlalade akhe amathathu edluleyo. Uthi lokhe wisa izimathonsi ngonina uGolide.
Ngiyamkhumbula kakhulu ngoba inkulu indima idlalile empilweni yami, ke ngisafisa ukuthi nawama ukhona ngabe ngifisa nje ukumenzela something enhle ngoba ukukhulisa kanzima leya muntu ubaba bengekho. Ngisho ngithi nguye umuntu okekela ngi-inspire ukuthi noma kunzima kangakanani can do it alone.
Abasala basala yabantwana kodwa bafuna malobolo. Abasala basala yabantwana kodwa bafuna malobolo. Ngubani wongalobola ikhiphu? Ngubani wongalobola ijobolo? Ngubani wongalobola imbabe? Akekho awumathotha. Abasala basala yabantwana kodwa bafuna malobolo.
Leyona ngithi ipesa pesa.
Umuntu wesimame kahle ngathi ongaziphethe kahle ngoba nengoma yasho ithi ngadivorce ipesa pesa aphinda ngalobolelini angisalali ebusuku inkwekwezi FM ukhoze FM shuthi kahle kahle akalambeko akalayekanga kahle.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Imagine My Life lale ethi Vakamabhokodo. NguTony Nduna ke ohamba phambili kulingoma. Abalandeli Golide ungabatshiyela waphi amazwi?
abalandeli bami ngithi ngiyabonga kakhulu isupport abangipha yona iminyaka neminyaka. Ngibonga kakhulu abathenga ama original kithi, hayi la abathenga ama phone call, ngoba ama phone call ngempela asidisele emuva, kuyadura ukungena studio record album.
Litholakala ngapi idlalade?
Kahlahle ma umuntu abe lifuna idlalade ngangifonela kule number yami 0732931264. Then sengiyamdirector indawo yabe seduze naye ukuthi athole idlalade, ngoba mangathi ngimlayele kusengenzeka lahle, kodwa ma engangifonela bese ngiyamdirector kuyaba ngcono ukuthi alithole.
Uphuma ke enkundleni umfo kaChuma lo Tony Nduna ngale ethi goodbye.
Goodbye, goodbye Zimbabwe. Sigciba kahle lapho hlelo igama uGande lelalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.